Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 29 kuMpalakazi 2019 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi.
Abasekela ibandla leZANU-PF bathi bazazama ngamandla wonke ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahambise ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba khotho kwakhe nokumanyana kwakhe labanye kusengisa ithemba.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende ubona ntuthu ngokuthuthukisa ilizwe.
Abantu baphila nzima, le mpuphu zingathengeki, amabhasi ukuthi bagade bayezinye emadolobheni ayadula, le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Sebegcwele abantwana asebethengisa imizimba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangwayo ukudeka komnotho eZimbabwe.
Le 16 years ngithengisa umzimba, isituation ndinimali.
Lingakhuthwa ngezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. UMnangagwa wethule lokhu namhla kobulawayo ngesikhathi ekhonza loZulu emagcekeni eZimbabwe International Trade Fair obekule nkokheli yamabandla atshiyeneyo abezombangazwe abasakhulayo labalandeli bebandla leZANU-PF. UMnangagwa uthi kumele abantu bazimisele ukusebenza ukwenzela ukuthi bazithuthukise njalo bathuthukise lomnotho welizwe. Ubike njalo ukuthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba wonke amazwe afisa ukuthi asebenzise imali yawo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomfundisi Josias Mutenda owebandla le-Methodist Church.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi. Ngoba ngezinye izikhathi abantu bayabuthana emthandazweni bathandaze, kodwa kungela kuzinikela engathi ngesilungu i-commitment kulokho ababuthandazayo. So nxa kulo mbuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezinje, hayi siyajabula, siyajabula baba, kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace sibili utshela abantu ukuthi utshoni.
Lokho esiyabe sikucele, sikuthandazele, sikulandele, nxa kuyikuthula sithandazele ukuthula, makube lokuthula lokhu esikuthandazeleyo. Hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu baqhelisha amagabha avuzayo, bayagijinyiswa, bayatshaywa, benzani konke, kusho ukuthi akula kuzinikela khonapho. Kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo ngakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sikhangelele ukuthi inhlupho, iinduko zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona betshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuza kwenzakala lokho okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi ke ubona ngani ukuzaphumani emthandazweni lowo, wena ngokubona kwakho sibili?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qiniso liphelele izinto azimanga kuhlelizwe. So kuloku ngathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza sicela ukuthi uNkulunkulu asincede, uNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nga kuyi yebo kabe ngu yebo nga engwathi kabe ngwathi singazathi yebo hathi hayi so abonani kuzaphuma ngoba ngokaNkulunkulu njalo sikufake emandleni kaNkulunkulu yena umnikazi uNkulunkulu uzakwenza ukubana lokhu abantu abakucelileyo kuphumelele kodwa yena embhalweni wakhe uyatsho njalo ukuthi kodwa kwenze lokho hathi ngomlomo kuphela kodwa kusuka enhliziyweni yakho
umfundisi Josias Mudenda ukubandla le Methodist Church sixoxela esebhinga Abalandeli bebandla leZanu PF bathi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ozayo okuzalethela uZulu inhlalakahle. Abakudalela ePhalamende bekubandla leli bathi kule mithetho eminingi abazeyethula ikakhulu elakho ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje okukudeke okumangalisayo. Abanye abantu bathi bathule nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Usilela kwemali lamafuta ezimota lokumemetheka kwenkohlakalo elizweni. Umunye wabasekela ibandla elibusayo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibulilima West edalela eParliamente uthi bayakwazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Uphuthi uthi ibandla leli lizazama ngamandla wonke ukulungisa okuhlupha uZulu ngomnyaka ozayo.
Umnyaka lo esiya kuwo esikhangelane lamabhili lama-ectafund layezida lama-ectafund le-freedom of information njengani intatha lezindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu khona kuzaba lebhili elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqade kengangakanani empilweni esesiphila kulezinto so ngibona ngazathi ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso so ukuba khotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye kusithengisa ithemba simbone esiba labantu ababenisane laye kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-Poland sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwabo kodwa sibone ubaba uMbeki kanjalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi eduze lokukhulumisana nohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bangokuthanda basendele ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle
ye kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma seli bathi ye ungakhuluma khonokho kwamabhili lento ezinjalo kodwa ongabamba uZulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka phela abantu bade bayenelisa ukuthenga ithukela abayenelisa ukuthenga isinkwa akula nto abayenelisayo babaputi
ubuza umbuzo omuhle kakhulu mdakababa lapho ngiyabonga ngithanda ukuthi ngiphe ithemba ebantu bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu akula lizwe ngithi elisebenzisa imali yamanye amazwe akula lokho kungalinganiswa lobaba olobole wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntanethu siyakubusisa baba hlala libe le muli kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo kwaba nesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asiyeke senesi ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008 obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo alesi yezi awokuba le mali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo kodwa lapho sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngoba ngibona ngazathi kwakulesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu konke lapho sesinosiqamfundo nabantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo i-business le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo so lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebezakwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba because economy is about faith economy is about trust
umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulilima West edalela ePhalamende ekubandla leZanu PF sixoxe laye esePlumtree kodwa-ke umnumzana Edgar Ncube omele abasakhulayo kubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esabelweni seMatweni South uthi ibandla lezanu PF kalisoze lenelise ukuletha inguquko kwezomnotho lezombangazwe. Uthi abantu abaningi okwamanje bathwele nzima eZimbabwe.
Izinto zinzima Duke, akulala uthola right, zindlala kuphela, izililo kuphela, akulamanzi, akulakudla.
Abantu pho baphila ngani babancane?
Kunzima inhlanhla bona babalutshwana balabantwana abasemazweni babangani babasekela lapha lalaphana labalutshwana bathola ukudla lokho okulethwa ngohulumende babangani bayasurvive bese becuphela komakhelwane nxa belaba abawelelanayo kodwa nxa ungelayo welelana layo kuba nzima kakhulu sibili abantu baphila nzima le mpuphu zingathengeki amabhasi ukuthi bagade bayedinga emadolobheni ayadula le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Labo abangatholi ukudla ngabantu abanjani?
Ngeke ngitsho kahle ukuthi ngabantu abanjani kodwa uzathola ukuthi kulabantu abatsha abasakwanisa ukuthi bazenzele bakwanisa ukuziphilisa kumbe bayenze ama-piece job ubathole bekhona ehlolweni lukahulumende lokuthola ukudla lokhu kodwa kube labantu abadala abehlulekayo abangasakwanisi lutho abangela abantu abagcinayo ubathole bengekho ehlelweni lolo. Ngendlela enginanzelela ngayo kuya ngokuthi engxenye ukusekela liphi ibandla ngoba kulabantu abatsha abatholayo ukudla kukahulumende busuthola kulabadala abangasakwanisi lutho bekuswela lokho kudla.
Singathi liyake likhulume ngakho yini lizakhamizi khonapho kumbe vele likhulume ngakho?
Kuyazanywa ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kuphonga uphelele emoyeni. Kwezinye izindawo bayakhuluma ngakho hayi kukhanye kulungisiswa kodwa kwezinye indawo lokho kusafilela ngoba lakathesi zikhona indawo ezisesenjalo sibile ezigabeni abantu abadala bakuswelayo ukudla kodwa kwezinye indawo sike sakhuluma ngakho bakhuluma ngakho abantu kwazama ukulungisiswa kwalungisiswa kathi sebekuthola ukudla.
Pho nxa umuntu engathola ukudla uphila ngani ngolapho?
Ya kuba nzima Dube ngoba uyabe sesenza ukuthi engxenye asizwe ngomakhelwane abakutholayo kumbe nxa elabantwana abangaphandle kwamazwe nxa bengamthumela yikho ukuthi asurvive kodwa ngaphandle kwalokho akuba nzima sibili uthola umuntu esesiba made le mile yodwa ngelanga ezama ukusave khonokho okulutshwana ayabe kutholile ngapha aphinde ahlangane lokuthi uledukusile odubo lwamanzi so kuba nzima kakhulu indlala enzima le.
Umnumzana Edgar Ncube ubuhlangothi lwabatsha kubandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ne-Studio 7 eseGwanda. Siyasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abafika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2231 sebabulawa ngumkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo kusukela ngomandula lonyaka. Indawo eziningi zibhekane lomkhuhlane lo kulapho-ke okulempi yomvukela. Kulokhetho oqakathekileyo namhla kwele Guinea-Bissau lapho ababili abancintisa khona bake baba yinkokheli kahulumende. Sike singene kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lamantombazana athengisa imizimba. Intetheli yezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda ungenangene kobulawa ebusuku ecwayisisa okwenzakalayo.
Bathi ubusuku bufihla okuningi okwenzakalayo, kungabe kungokuhle kumbe okubi. Kunjalo ledolobheni lakobulawayo, isiphithiphithi amantombazana amancane amanye leminyaka elithumi lambili abhoda emgwaqweni ebusuku edinga amadoda angabahlawula kungena lawo emacansini. Sikhuluma labanye babo.
Abizanobuhle mo le 16 years ngithengisa umzimba, hayi isituation ngidinga imali.
Obaba abanganani laba abakuthathayo?
Awuthi uzothi umanganani yabe ngakhethi yabe ngifuna imali. Yabe ngifuna ukuthengela umntana wami lami ngithenga okwayo. Konke le grocery.
Umntana unganani?
Umntana le-1 year.
Nizwa mithi ule 15?
Eh.
Ubaba khona ugoni yamazi umba mithi ukhona bewuthengisile?
Hayi, usahlukana kabangandithathe vele wanjenge.
Ukuswelakala kwemisebenzi kwenzela laba abafundileyo bangene kulomsebenzi wokudinga imali ngokulala labesilisa abatshiyeneyo. UCatherine Ndlovu uthi wafunda i-National University of Science and Technology kobulawayo.
Ngiyenze umsebenzi so ngilabantwana bayi-3. So ke ndinga endithola khona imali khona lapho. Ngafunda inathi ngaba le degree lami but ikho lapho endithola khona imali khona la engikwenzayo.
Abantu abanjena abafana wonke?
Eh, abafana wonke iyahlanganisa wonke cause ikho ethola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu abakushaya babulala.
Ah, sacrifice cause yabo ngela choice ikho ethola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezingelabazali kumbe izihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlongo omunye wabo.
Lapha ngizama ukudinga impilo, nganika i-10 bond sibe sesenza because lapha angila into engabamba umsebenzi ukuthi ngiphile. Ngiyarenta one room ukuze ngibhadale irenti, kumele ukuthi linike i-10 bond sibe sesenza. Iminyaka enginayo khathesi 18 years. Esikolweni ngagcina ku-form 1, ngashonela ngabazali, angisatholanga ithole okuqhubekela phambili ngesikole.
Bahlangana lokuhlukunyezwa okumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe batshaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
Nge-17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bengihlala logogo. So gogo ngiwayethe ngihambe ngiyodinga umsebenzi. Ngase ngihlala nabanye usisi babayi-introduce-ayo usebenzini onalo. Yasitshaya sometimes abaye nxa sifike sacelile ukuthi ebhadale. Abe sesibamba amandla ukuthi kabhadale ebe sesitshaya.
Abanye abantu abadobha labo bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi. Banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. Umnumzana John Nkomo ule minyaka engamashumi amahlanu lanhlanu uqeda kubhadala intombazana leminyaka elithumi lasikhombisa.
Hayi sisiluke lapha nami ngibhadele. Ngithengile ngoba nabo bayathengisa, so ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi nginaye sibili kodwa ngimthengile. So into ekhona nje leyo 20 point leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye indlela. Hayi umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulume lengcwethu ebona ngokuphila kwabantu njalo nangomkhuhlane wengqondo osebenza koBulawayo. UNkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinga imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi kubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastreetini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sebe sokule peer pressure from abangani babo. Sibafuna ukuthi khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala nabantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe khona iyathola le mali khona laye ezafanana njengabanye bakhe.
Amapholisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Ngimela e-Studio 7 ngontuthu zethu nqa igama labo ngu-Ezra Chisa Sibani.
Kelo koko bethu babethethela amazwi.
Okwamanje ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu lomnumzana Mnashe Mtutsa owebandla elezanu PF. Siphatha udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu elizweni kulumnyaka njalo sikhangela ukuthi kukhona okuzatshintsha na ngomnyaka ozayo. Charles Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti njani?
Ngiyaphila kunjani mina Mike, siyalibona nibadaleli?
Hayi siyaphila. Lawe Mnashe Mtutsa, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabongani.
Sizaqala ngawe Charles, ubona ngani izinto zihambe kuhle na kulumnyaka?
Uma sikhangelele ezamalungelo kaZulu izinto nje kumnyaka lo esesigqiba azihambanga kakuhle ngoba singakhangela nje ukuhlukumezwa kukaZulu njalo nokubotshwa nokutshaywa kwabantu nokuthiyegathwa kwabantu ngamapholisa kutshengisile sibili kusegcekeni ukuthi hayi izinto kade zingamanga kuhle ngoba uhulumende obe ezimisele ukuvimba uZulu ngaziphi indlela angakwanisa ukuzisebenzisa.
Mnashe, ngicela umphendulo.
Siyakwazi ukuthi thina siwe the constitution that we voted for in 2018 esinika amalungelo ukuthi abantu bedemonstrate, kodwa konke lokhu akwenziwe ngokuthula. Sibonile ngo-January izitolo zibhidlizwa, amapholisa ebulawa, sibonile izindlu zitshiswa. Even kuyiphi i-country yepholisi layo igcine si-actor ngenxa yokuthi bekulezi into ebesisenzakala abantu abebekhuluma ukuthi bona sebefuna ukuthi bekhiphe uhulumente okhona ngendlela yama-demonstrations. What we saw is that we saw people abathethe i-advantage of of the open space ekhona elizweni ukuthi bevunyelwe ukudemonstrate.
Munashe ngompandula isiphathamandla senhlanganiso ye United Nations umnumzana Clement Evole ubese Zimbabwe eyenza ama investigations ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa na elizweni. Waze wakhipha statement esithi ngempela izinto azimanga kuhle elizweni. Ungathini ngalokho?
Engingakuthi ukuthi lo Evole uyakhetha into zokukhumbula aphinde akhethe izinto zokukhohlwa. Akula mpolisa owaphumayo waqalisa ukudubula abantu, akula sothela aphumayo laqalisa ukudubula abantu bezihlalele. Kwenzakile ngoba bekule nto besizenzakala. Every other country, kathese France kwenzakala, uMacron la responding adequately.
Nyoni, ngicela umphendulo.
Aluka kube kungehlobo sakhe kumbe umna wakhe kumbe umnye wabo owadijilwayo emgwaqweni ubengasezi akhuluma lolu daba alukhulumayo olokuthi amapholisa nakanye namasosha ayejustified. You can't correct a wrong by doing another wrong. So bona ngokungena emgwaqweni kanye lokudubula abantu kwakuvele kungayisikho. Yikho sacina sesibona sebehlutizela sebefaka i-commission of inquiry ngoba babebonile ukuthi into abayenziyo kayisiyo.
Mnashe, bengicela ukuthi usinikeze amazwi akho okugcina.
Okokuqala, ngiyabonga Mike for this opportunity ukuthi sikwanise ukukhuluma. Ngikhuluma lobaba uNyoni lo omelela ama-human rights. Abantu abama-human rights organizations laba sokumele bengabi le-element yokuthi us versus them. There is need ukuthi sibuye together, whether umuntu vela kuzana uPF vela kuMDC, sisebenze as us so that we can start developing the Zimbabwe we want. The biggest problem is like abama-human rights organizations remain from a distance, basically phambanisa lokhana lokhana lokhana. Why don't you come into the space siqalise ukudiscuss on how best can we improve indawo yethu in terms of ama-human rights.
Nyoni, gqiba uhlelo.
Lokhu akutshoyo umnumzana ukuthi hayi abalwela amalungelo kazulu ama-organization kumele abuye abambiseke nabo. Hayi, thina vele kathi sizihlehlukanisi nozulu ngoba thina yithu uzulu wakhona. So lokho kokuthi kuthiwa kule-MDC kumbe kule-ZANU-PFI lokhu kuvela kuye. Thina sisebenze kwamapolitiki kodwa sikhangela ukuthi ezamalungelo kazulu ziphathwa kanjani.
Mhm, hayi ngikuzwile Nyoni, ngikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga, okay. Ngiyabonga.
Thokoza omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngosuku lokugcina lika-2019 mhlaka-31 December kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Buya nini kukhathi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Kwanelo kwanamhla, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe, Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu ke Mike. Ake sizwe ukuthi uNtungameli Nkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga uNtungameli, ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje. Ngibafisela umnyaka omutsha njalo omuhle ozaba mnandi kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sike sicabange ukuthi njengoba umnyaka sesingena umnyaka omutsha, isikhathi sokucabanga ukuthi kambe lumnyaka wedlulileyo senzeni njalo sikhangeleni kumnyaka lo omutsha. Ngiyakwazi ukuba kuba isikhathi abantu abaningi abazisola khona ukuba bakwanisanga ukwenza ezinye izinto abakade befisa ukuzenza, njalo ngaba isikhathi abanye abagcina umuntu esithi vele kutsho ukuthi mina ngisakwanisi linto, singathi ngesilungu agcine give up. Kodwa namhlanje mbuya ngilesikhuthazo esokuthi ungaqali ukuthi uyekethise, ungaqali ukuthi usuwehlulekile. Awukayehluleki, kusese lokunengi uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Ngizabala lapho uPaul uyabhala kwabaseFilipi chapter ka 1 verse ka 6 uthi yena ngilethemba lokuthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje mlalelo wami ukuba cabanga ngalendlela njengoba singena kumnyaka omuthi ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kuwe uzokuphelelisa ukuthi nguye uJesu Kristu. Bemfuna ukuthi sicabange izinto ezine la emfuna ukuthi zithone zimqoka singene phakathi kwalomnyaka ka2020 zijone ziphakathi kwengqondo yakho zijone zibe yizo ezikukhombela indlela eka2020 oba kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umqali wezinto zonke nguye ongumqali njalo nguye ongumphelelisi. Ngakho ke uNkulunkulu kumele abe nguye oqalisayo lawe siqalisa lumnyaka. Njalo uNkulunkulu angaba nguye oqhubekela phambili ngombono obokade ulawo ngomnyaka lo wedlulileyo. Engxenye umbono wakho ubusukhanya usufile, engxenye umbono wakho ubusukhanya ungayindawo, engxenye umbono wakho ubusukhanya usinjengemoto ayothwana isikorokoro efuna ukufuqwa kuphela. Kodwa ngithi nxa singena ku2020 nxa uNkulunkulu enguye oqalisa lumsebenzi owenzayo uza kuphutshisa yena. Okwesibili, bengifuna ukuthi ubekwazi ukuthi kumele uphutshise lokho okuqalisayo. Baningi abantu abaqalisa izinto bengaziqedi. Ngiyangithi nxa ngihamba mbona izindlu eziningi kugejiwe nje isifekelo somuzi wona lo, kodwa umuntu sobahlala iminyaka eminingi umuntu engathi. Abanye umuntu uyayakha kuze kuyefika kuma-fasted uphelele khonapha kudlula 10 years kudlula 15 years uzubone izitina zakhona sezithudule zathudula lizulu kumbe ezinye sezidilikile ngenxa yokuthi kulabanye abantu abathi umuntu angaqalisa ulutho angaluqedi. Kodwa ngifuna ukuthi uthi ungena ku-2020 ungene ulomqondo wokuthi yonke into eqalisileyo kumele uyiphelelelise uyiqede ngenxa yokuthi ukhona oza kuncedisa ukuze uqede. Akube yinto emqoko kuwe leyo singena kumnyaka omutsha oka-2020. Lento oyiqalisayo ngo-2020 ayisoze ibe yinto yaphelele emoyeni, kodwa uNkulunkulu uza kuncedisa ukuthi uyiqede uyiphuthe. Ngifuna ukukhuluma njalo lalabo abathi impilo isingehlule, ngithi impilo ayikakwehluli ngoJesu uzaqalisa impilo entsha. U2019 engabe kuchuke wakuchuka wazowathi hayi uthi lokhu vela kusebenze. Ngifuna ukukhulumisana lawe namhlanje ukuthi ungadinwa, ungayekethisi, even sokufile uJesu uzakuvusa kuphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Ngithandazela laba sebedangele banika amandla amatsha, ubakhuthaze ubaphakamise. Nkulunkulu wami bephutshise u2020 beqiniswe nguwe benze beqede imisebenzi obanike yona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo ongadinwa lakusasa mfowethu. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-FC Platinum lilakho ukuphuma kumncintiswano we-Africa Champions League kulandela ukunqotshwa kwalo liqembu le-Al Ahly 2-0 e-Cairo. Okwamanje iqembu leli eselidlale imidlalo emithathu lingaphansi kwengalani yemidlalo yamaqembu aguqela ele-Al Ahly Al Ahly elele e-Etoile Sahel. Okay, umculo kamajayivano lavuma umajibe la singakahlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze katalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Sebegcwele ukumangalisayo abantwana asebethengisa imizimba kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngopa 6 ekuseni.